kuyajabulisa ukubana isibhedlela sivuliwe ngemvana kokubana abahlali bethethe amanyathelo okuthi isibhedlela sivule ngokuhulumende, ngabe bamelele uhulumende. Eqinisweni sasingasoze safa savulwa, lokho kuyazakala. Okwegodini kulusizi ngoba kubamba i-council yakoBulawayo. Angikholwa ukuthi into eyenzakalayo okhansila bethu bayenzi into efe kuma-residence. Benza ulunya abahlali bakoBulawayo ngoba ukuthi kuyathiwa iminyaka yonke le kube lokhu ukuthi i-terracotta, akukabi le-foundation, akukabi lento etshengisa ukuthi kulento eyenzakalayo. Lokuthi abantu bakwathiwa kuzaqhathwa, kuzaqhathwa, kwaphunga ukuthi wahwaruhwaru, akulanto eyenzakalayo ecacayo, kulusizi. Okwenkayi, imigwaqo yenkayi, ngiyayikhumbula amabriji ayenziwa ngo-94, asiza amanye siba lama-crack, kodwa akwethusi, akumangalisi. Kuyatshengisa ukuthi hayi abantu bemhlubulweni wemaNdebeleni ngabantwana besaluwakazi. Abantwana besaluwakazi kukhangelelwe yonke into nje ukuthi embi izenzakala kubo. Ungakhumbula ukuthi iMatabeleland ukungathuthuki lokhu kulento eziningi usukela esikhathini sombhuqazwe. Uthi usuka embhuqazweni kubuye i-ESAP, futhi usuka ku-ESAP kubuye into leyi yokutshabalala bomnotho ngemva kokudilizwa komnotho ngohulumende engena emaplazini. Ngemva kwalokho, so iMatabeleland ide isikhathi sempi, ngemva kwesikhathi sempi i-40 years zonke lezi it's underdeveloped. So mbona ngazathi konke khona okukuthe iZimbabwe thuthuka ngale kaChangane, ngapha uhulumende wade waqalisa uhlelo lokubulala abantu, wamisa intuthuko. So yonke le yinto iyabikubonisa ukuthi iMatabeleland abantu bangkhona kuzuthi behlanganisa amakhanda bezibuza ukuthi njengoba sizintandane siza kuthini. Kuyadanisa nje ukubana labanye asabakhetha ukuthi bezi bekuba izichaka zabancindezeli ngenxa yokuthi bafuna isopo.
Manje singathi uhulumende ulenjongo na yokungathuthukisi isigaba seMatabeleland, kumbe yikwehluleka umsebenzi nje kuphela?
Kuselohulumende wengafuni ukuthuthukisa iMandebeleni. Kathesi kungasela hulumende, sokulabantu nje aba-abuser ibala elitho hulumende bezinothisa. Hayi, singazake sathi yikungafuni. Vele kathesi okuliqiniso abasela ndaba lokuthuthukisa lona ilizwe leZimbabwe. So izolo bebengafuni ukuthuthukisa iMatabeleland, kathesi kabasela ndaba lelizwe, sebefuna ukuzithuthukisa bona.